Kubuhlungu ngenxa yokuthi iConstitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongakathonisiswa umsulwa. Kodwa kathesi abantu bethu bayancitshwa ibail. AmaZimbabweans ayancitshwa ibail. Kakhulu abaku-opposition lama-civic society leaders, lama-human rights leaders. Kodwa abezanu-PF abenza i-corruption besidla imali ebusuku le mini bazihambela nje kungani abala macala. Silabo abantu abadla imali ye-COVID. Silaye kathesi okuthiwa ngumgwadi director of information wezanu uthethisa iSouth Africa ehlambaza kodwa kabambophi bathi bazamdisciplina. Silama examples abantu abaningi abahuquluza imali echiyajwa. Silaye abantu abadla imali eningi ku-grain marketing board abadla imali eningi ku-command agriculture akukhulunywa ngakho. Yikho thina njengabantu esifuna ukuthula sizalandela iConstitution sikhankasa sisenza konke kusemthethweni sifuna ukuthi uhulumende lo hayi echiye masinyane ngenxa yokuthi sevele sehlulekile ulolunya uyakuziqhenya ngala ndaba lempilo yabantu ngitsho lokunanza ukuthi abantu beZimbabwe bafunayo.